Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge umnumzana Thandono Kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-17 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe wegugu rawundi olukhokhelwa zinduna lamuhla koBulawayo. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempela sonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuwathi 4 kumbe matopo kuwathi 2 abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ungahambi kuhle kwezombusazwe.
Ikakhulu emakhaya emaSouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu. Umsakazo esinawo baba Gande sutshayela isondo iyona le kuthiwa yiStudio 7.
Kwezemelika ziyambhebhela wayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lo daba lokuthi ayemiswa phambili kwekomidi ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besasekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe wegugu rawundi olukhokhelwa izinduna lamuhla koBulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luza kuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo, iphephandaba leChronicle libika ukuba bekule ngqoqo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olwegugu rawundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempela sonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Ngesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi ngisenda bo Black Dog omnyama labanye abafowethu. Imota sesiyithethe ayila problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathaka siyi-chairman shop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile, we are about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 izani PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza South kuwadi 4 bahlasele umama okuthiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu besisi besenza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine baleka wagcina siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esefu bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uAndrew Langa ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMathebeni South ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njengoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo uwadi 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Union owakobulawayo bachaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe by election oluzayo mhla ka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele sebetshayiwe sebehlukuluze okwanele sebefunda bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo ukuthi bathaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithiswa lelizwe lingeza ngelibuseke abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu isibo bantu abasuka insiza kuwadi 4 kumbe matopo kuwadi 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale lembobho kulombobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethuselwe abantu asonto encane lesikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha eMathebeni
manje amapolisa liwazisile na
amapolisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilabusi lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilabusi behamba lo Augustin Gumede icandidate luka councilor lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathuze bani doze bani yibo abasihlaselayo khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapolisa ingenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa sehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalunga ezana PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezana PF amalunga esisi bayakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezana PF abalandlela bangazivikela ngayo nxa amalunga esisi angacabanga ukuphinda sela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizaboseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abesisi labezani PF ngokufanayo ngoba owezani PF uphuma igazi lowesisi layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi
aloke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
okukhona ku ground kathesi ngathi ma by election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi ngevote by vote by ngisho ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele kuthi ukudla loku kubuyayo kuvela kuma organization yasincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayihlulekayo bakhangelele abaparticular bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla and ukudla loku kubuya kubandla elehlulekayo lezanopf kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi and yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esishini mangoyisedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuyake ebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo ina thathani kuthi kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje abozambia okwenzakalayo kanti thina ezimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intangencane sibonile bayakhala ukuthi barejistre ngakutshela babagandi ukuthi labantwa bethu abaningi even abadala bangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba lemisakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele besengikhohlwe kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esiutshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-studio 7 yezwa ngabantu Studio 7 itshela abantu ukuthi kwenzakalani endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo izinoyot sisemakhaya le size sihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba angazi le minyaka engakanani singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulalinto eyenzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi uthi ungangena endaweni enjengabodorobheni uthi uyavula nje umsakazo nalowo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatopeleland South imizamo yokukhulumisana labebandla lezanu PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa oTwitter labo Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla lezanu PF abaphehle lolu dlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF selethule amagama amalunga akhethwe kudalele Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. abakhethiwe okwakuqala babalisa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obet Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa labanye abanengenenge. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamshina okuncinyane okungela mtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, livuka njani ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona lakho konke lisezela khona ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Ye, kunevideo engiyibona lapha ephuma kuma-elections, kuma-by-election campaign eMatopo. Kambe izanu PF mayizohamba yethutha ama-youth emashonaland waletha eMatopo ukuba nezwethu selabantu. Le nto le angazi singathi singayibiza ngani, kodwa yikuzama nje ukuthusela abantu endengeke kusebenze njalo luqalo lo ikuba lomlomo omkhulu. Kujalo ukuthi inkukhu lomlomo omkhulu ichisa umlomo, yikho sebekufuna manje ngoba uma bezofika laphana i-community indawo isigaba masingasukuma simelana laba bantu akula nto abangayenza noma bephethe izibhamu izibhamu lezi abazitholeyo. Kodwa hayi, mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelane. Izanu PF angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani ku-Studio 7 asakazi bethu nonke ngobuningi benu labalaleli be-Studio 7 olubulisayo ke lapha ngumdala Khumalo ngilane egoli bakwethu. Hhayi, engingakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe omunye obelalele inkulumo yami ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu. Hhayi, akusiyikho lokhu, angishongo kanjalo, akuqondiseke nje lapho. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lombiko okuthi ngapha ngemashonaland amasabhuku abhalisa avotisela abantu emashonaland. Umbiko wabuya le-CCC, awubuyanga nami. Mina nganginanisela into evele ikhona, so akuqondiseke nje, angangizwa kabi njalo angasuki alaleli Studio 7 ngenhliziyo. Njalo okunye, amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostele ukukhuluma ngesishona nenkani kuma road block lezibhedlela la kuye yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunje nje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku position, uMohadi kuzano ufakwe angikwazi ukuthi position bani. Yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 lizana labo bahlali bakwethu, siyabonga bakwethu ku-Studio 7 okwindawo wonke amasakazi wethu, siyabonga lonke lapho. Hey, siyabonga bantu be-Studio 7 esikhiphela iy'ndaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo nje ukuthi sizole indaba esha. Angithi uyazijike sekuhambeni Studio 7 sike kulahlekelela ngamafoni kale nje ngisuka njengokade sekizithumela indaba lapha zaphinda zastopha ngoba ngani, ngoba into zakhona zisike kutontshelwana lapha ebholi zithi ma ziphuma semsebenzini sikwazi izibuzi lapha ngaphana. So ifoni yahlala ingasekho kwenyanga yonke. Ngiyacela nje iqhubeke ngaleyo ndlela elasekuhamba ngayo, iyithumelele nje amamesseji ama-inews lapha zingene kunambeni yami. Ngiyacelela-ke lonke Studio 7 lilapha.
Studio 7 linjani? Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhala le labaningi engozini leyenzakale inyanga, abantwana besikolo lawo eyimuli zabo mayuyo. Ngithanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi kodwa sikhala labo shuwa, kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe izingozi abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova kangenile. Yeah, ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
ngomusa ngenjabulo bengilele ku studio 7 abalaleli nani basakazi lonke le studio 7 ngilokuthanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemikhini ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF nekhukhura hundi yabo le kodwa namhlanje sibeke sibhizi sivotelana nayo izanu PF le njalo esenzela iluthi umnyaka engamashumi amane lambili 42 years silokhu sihlupheka kodwa sibeleke sigijima nayo leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemiclans ngiyalicela ngiyalincenga ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngixwayisa ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi isisimoshele ibizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kusitudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba ezileqiniso indaba ezingakhethi isihlangothi yebo mina-ke lapha sewange lokho engikhala ngendawo ewange la kusetshenzwa khona emachinini ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usegcina amachina besamelaphisa from emlaphiseni nxa kuyuthe kumbe kwaqamuka kwaba njani abasamlandeleli kumbe bamkhubase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumente kwabenasa kumbe wabesefithuthi babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalelwe kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemily kababhadali ifemily balezimali abantu laba kumele ihulumente ingenele sibili incedisa abantu especially abakhubase life yakhe life futhi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo kwaba isilimo esinjani kuze ukuthi bancediswe abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela because singabantu bakithi esindebeleni kufuze ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abe lekusasa nokuthi ukuthi bafike sebezebulala abantu bakamthokazi lapha kusale sekungesela abantu abagcina amafemili abo abantu babo beswelele ukuthi ezikolo bahamba njani sacela sibili ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-sft wayenasa ayibangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Gande mfowethu nawe sithi hayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu la bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinancinceba sinjeni ngenxa yezanu PF ngithi Gande ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthuma othi bona balibandla elikhulu bayizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwagcwa mfowethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungahlela umuntu okufunayo unamanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabafosa ungakhohlwa ukuthi amapoyisa lawo ngabafoyi basitshele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafowethu bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeze abantu nabo abalithandi ungacabanga njalo abantu bethi liyabalithandi abalithandi liyabahlukumeza labayathusela waye lingafuni ukuthandwa fe makuthi njalo waye lingathandwa fe thandani fe phela njengawonke umuntu namanga nje manga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kustudio 7 akaze ngize umuntu olisabotayo tunamanga ndoda hayi yeka manga yasibhola thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lweWhatsApp +1 202 465 0318 zibe mfitshane ke incwadi zenu imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke siyabonga njalo lingathuki ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela uTrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi bhango dube
Isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo. Nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye ukutshengisela ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni ethize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwazela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belakho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube lokungahlaliseki kuhle ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayephethe ngayo udaba lwaseRussia njalo ukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukutyela ukhona okwesekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu okungenza njalo ukuthi kube nomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha ugcina ekugcineni kube kungathi sekusibale lokuwa lomsindo kakhulu noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezoboycotta le nto okuvusa umsindo ukuthi le nto le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idale lesenate elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump ecine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube lomolakalo ofana nalo esawubonayo. Kodwa ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 ekwele Bilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Ooh, what did it say to make you so blind to your conscience and reason? Could it be love for your country or for the gun you're using killing? So there is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is around.
isikhathi sesidliwe umango yasavuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo weGugurahundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.